kuzakuba nzima ukuthi umnangagwa abantu bemkholwe ngoba yibo phela ababulela umnotho izolo. Ukhumbula ukuthi nguye obephethe ingatsha zikahulumende ezicakathekileyo izolo ezimayelana ngendaba ezizona ebezingaletha bezingahuga amanye amazwe angaphandle ukuthi bebuye bezoinvesta eZimbabwe. Izithembiso zenzile esanda kuthatha umbuso uvela kumgabe. Simbonile inyanga zonezi ezingu-8 ezedluleyo. Into esingayitsho sibuye sobufakazi layo yokuthi usikhiphele amapholisa emgwaqweni. Okokuthi umnotho engawuvusa kumehlule inyanga lezi ezingu-8 asazi njalo ukuthi uthweleni abona ngani kuzamenza ukuthi umnotho uvuke kusukela lamhlanje kusiya phambili. Ngaphandle kokuthi nxa kuyukuthi umnumzana uMnangagwa esithi yena ubudlelwane kade labo leChina uzabuquma edonsa amazwe lawo entshonalanga abayibona abancedise umnotho weZimbabwe ukuthi uguqe ngamadola. Ngaphandle kwalokho hayi kuzakuba nzima, so icela ivuthiwe mvuka nkomo.
Ikhabhinethi yakhe ukuze mhlawumbe iphumelele mpela isebenzele ilizwe leZimbabwe, bakhona abanye abathi kumele akhethe ngisho labantu abangekho kuzanu PF. Ubona ekwenza yini lokhu uMnangagwa?
Hayi, khona kuqinisekile sibili mfowethu ukuthi abantu engibile kuqinisa lokuthi iZimbabwe bengayivusa lamhlanje iningi labo kangibaboni phakathi kuzanu. Kodwa ke into esesiyenza le inkomo ikuloyisa nje ngoba eqinisweni angithi ukhetho lolu ngikhona lusiya challengewa emthethwandaba kusasa. Kungenzeka ukuthi umthethwandaba uye kuthi wona hayi phinda nini election. So esikwenza kathesi nje ikufanisela. So sifanisele ukuthini nxa uMnangagwa elesifiso sokuthi avuse ilizwe leZimbabwe, asifanisele mfowethu ukuthi lapha azavumba khona icabinet yakhe mangakhangeli phakathi kuzanu kuphela, kakhangeli labantu ngaphandle kwezanu langaphandle kwelizwe. Baningi abangamaZimbabweni abafundileyo, baningi abantu bakomthwakazi abafundileyo abazimiseleyo ukuthi bengabuyela ekhaya beyncedisa ukuvusa ilizwe leliya.
Abatshali bezimali abavela kwamanye amazwe ababesithi bamelele ukubona ukuthi ukhetho luzahamba kanjani, sesizabona yini besiza eZimbabwe ukuze hlanyela izimali zabo?
Angikuboni lokho nkomo ngoba akulanto eqinisekileyo esitholayo ekhitshwa zintatheli zindaba. Intatheli zindaba ezisekela izanu zikhuluma okunye, kanti-ke labanye labo abafikisayo bakhuluma okunye. Sihluleke ukuthi sithole abantu abaphakathi laphakathi futhi abangasinika into eqondileyo ngoba kungathatha amazwe wona lamabili nenhlanganiso yodwa i-European Union okwakuqala izinhlanganiso yamazwe kungani iyala ukuthi ukhetho lolu lube free and fair. I-America layo kungani iyala ukuthi ukhetho lolu lube free and fair. Sizwile ilizwe loneli England lalo ikomiti yonale eyiyona ekhangele ngezeZimbabwe iyala ukuthi impumela yokhetho lolu uhulumende lo ayirecognize ayemukele. So nxa amazwe onala i-European Union elamazwe angu-28 including i-Britain okwakathesi plus yona i-UK on its own le-America, uma yiwo phela amazwe lawa ayiwona adale ukuthi iZimbabwe iguqe ngamadolo kwezomnotho. Nxa bona bengazimiselanga ukuthi bephenduke, ngingazi ukuthi iChina izamncedisa yini uMnangagwa ngoba iminyaka yonke nokusukela amazwe nala awentshonalanga aphuma eZimbabwe siwubonile umnotho uguqa ngamadolo phansi bese bekhangela amaChina kube hlula amaChina iminyaka yonke yonale. Angiboni ukuthi siqhubeka sisiya phambili lamaChina kukhona ukuzasinceda, njalo umnotho kangiwuboni ukuthi uzavuka.